Mahlabe Zulu sichayela ubaba advocate president Chamisa we-CCC amhlophe ukuthi siyindoda emadodeni seleminyaka 45 years. Lokho kutshengisa ukuthi sezimisele njalo umthwalo wesizwe seZimbabwe sengawuthwala ngamahlombe wonke. Siyakwazi amaqhawe ethu afana nabakoDabengwa nabobabonkomo abanye bakhona bahamba empini bengamajaha less than 16-14 years. Ngalokho isizwe seZimbabwe sitshayela ihlombe umongameli wabantu, hatshi ukuthi namhla uThamisa ngwakoThamisa kuphela bathi bamtshayela ihlombe njengo president, umthungameli, umholi wabantu noma engazange egcotshwe. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi kakhule ezekhokhobe ebele wisdom, ingqondo ezivela kwi-experience yokuphila. Njalo amajaha lezintombi abakhulayo siyabatshayela ihlombe ngoba umfo wabo sengumuntu osele ngqondo eziqakathekileyo ezilomkantsho okwenzela ukuthi ama-election alonyaka azabuya bamtshayela ihlombe baze bamkhethe ebe ngumongameli weZimbabwe. Ngalawa amancinyane yabonga uJehova osiphe iqhawe elilokhe lisakhula. Yakwazi ukuthi kunzima ukubamba umsebenzi lo wobumongameli, kodwa siyamdedicate-a, siyamkhulekela, simtshayela njalo ihlombe sithi nangu umntwana weZimbabwe ongalankethi abatshabi ofuna wonke umuntu ephumelele, ezuza ububelo, imisebenzi, imfundo, ezempilo, ezenotho, konke jikelele lokuhlonipha amalungelo abantu. Sithi bayethe kaChamisa, siyabonga.